Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke ingxabangoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono ejiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonona kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa kwama-by-elections olusanda kwedlula okubangele ukuthi usomlomo abize amapholisa ukuthi adudule abe-TRC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TRC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhetho oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemabhuku Tafara umnumzana Sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TRC umnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athutshe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadiki yonke. Okwenziwe ngabantu ngama-MP ethu eParliamente was the right focus, ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbhobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliamente did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott Sakubukhanya vele bekungamelanga angene eParliamente. Lokufa okwenza khona uTshayende Masaya umfundisi imabhuku ngendaba zona lezi ze-election. Siyakwazi ukuthi ama-by-elections lawa, le election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye oseseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TRC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama-MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba-wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama-disappearances, ama-accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama-liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things. But ukuthi ubabuze ukuthi hayi lina lime ngaphi, they will never tell you, ngoba labo bayasaba for their life, ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So konapo hayi, they cannot do anything but sing to their master as a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliament yini kumbe liqhubeke likhona. Kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze ukuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama Parliament situations lama council wonke jikelele in Zimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakhulunywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu ababavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Muringai ilunga le TCCC ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCCC ebesephula umthetho wedale leParliament okuhoza umuntu bemhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga ledale leParliament ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa ukuqhutha ukhetho ngendlela okuqhutha ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale leParliament ukwenzani lokuhoza lokwenzani, kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze kakhule iloba langayiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelunga leParliament ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngale besiyahozana edala leParliament, siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala leParliament. Kuyayangisa lokwana ngoba
bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga leTCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga leTCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe seParliament.
Mina Nkomo, lokho okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphwanya wakumbe kwafa umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi, mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala leParliament okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala leParliament. Xa kungabanga engene unopposed ngakhona kokuthi icourt yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona kwaphume labana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law, yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe libemthetho, imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele, ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho wamdali amadali yena la esiwakhangeleleyo ukuthi ayethile imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo na ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ebekhona eku-constituency kaScott, angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
ABCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugcoba eParliamente okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziswe esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo, angeke izijeziso zeParliamente ikakhulu umuntu ongaba sendleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale leParliament. Okuthi izijeziso zenezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lakho nayo selilukhulu kakhulu ngelunali, kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo weParliament.
Lelo lilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. Umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginobhala jikelelo webandla le-TCCC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya wayekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorekthwe, kwakorekthwa ke kwave sokulandela iprocedure yona liyana, ithethe nje isikhathi eside, aso recall entsha. Hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani, asikaqhubeki ngama-recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls. Kuzathi leyo case ingadlula ke sesizabe selulolunyunyawo esilubonayo oluphambili. Hayi okwakhathesi kakula ma-recalls, le kayisiyo recall entsha. Khona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda, iba khona nxa sokule sizathu esifunekayo, kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshwa siwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze. Kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Kusiye kolunye udaba, samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemitshina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze, kodwa bona benza inkani, okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise, bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu. Kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecalling. Labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi. Isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa. Lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekambe njani. Kodwa bekumethi bakukhangele khonoko ukuthi indlela yokuthi bakwenqabele yiphi bese bethatha yona. Kodwa kube hlulile khona lokho. Ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCCC.
Sela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana, sekube lamameya amathathu eHarare laphana. Lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana?
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kuguquleka amadolo. Ukuthi kuguquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlongandlebe liyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu le-TCCC lalo lihlongandlebe lisiye eMpumalanga lelana liye eNtshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu. I-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekuchabalele, akusekho amathemba kawasekho. So kuyinto embi kakhulu khona lokho. Kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-CCC kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona le nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinda.
Sibona lokho sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelele ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqhakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize. Abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-CCC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-records ona lapho. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kabucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelwe ebandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-CCC lise-South Africa uMnumzana Trust Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Thina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu, sibone ukuthi singaiiisiye phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imibono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela, babona ukuthi kungabanjani ngakumkhazi ngabantu abamele abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazitshololo nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona indaba yethu ibotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi. Kuthoni ngoba bahlala bekhona imthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe ekhethwe njani nxa ezaphuma le mpumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kushuthi ngabe isebenza against onke, but siyakwazi ukubana bona balama-judgment amane abalawo asabuya esekela bona not state. I-democracy le bakhuma ngayo angazi ubana i-democracy mhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into yenale kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende lasekansilini lokho kuthiwa ngama-recall, kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Kuphela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uChuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, ubaba uChuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho, siyalungisana. I-demokrasi esikhuluma ngayo sikhuluma ngedemocracy egoqela wonke umuntu, egoqela uzulu wonke, ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje, pho kutheni selibulala abantu ngoba nifuna isikhundla uma sesibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku.
Baba Chumu, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke. Yinto eyenzakalayo kodwa yinto engamelanga sinjani sivumele sonke. Kumele sikhulume ngelizwi linye, condemn i-violence, condemn ama-kidnappings, sikondemne into zonke eziziyana ngoba njalo zivela emakhanda abantu, zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngaphiwe mhlawumbe abantu bayavumela kwaye noba umnangagwa ube uyavuma ukuthi ukhethwa luhambanga kahle. Njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle, njalo naye akavume lento eyibonwa ngama-observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane laphana.
Ngiyabonga kakhulu. Umalume uhlanza izinto, ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu, yikho ubona ongamele kusaumnangaba esiba recognize lokana otabona akuhambanga kuhle, akuhambanga kuhle yinkulumo zabantu bona ababevele besika bene-result yabo esekhanda labo othi bamcabanga ukuthi kuzahamba apho uyalile usubaa uhambanga kuhle le jaha elinxa lisiyakhombisa inkazana angavele apiyalesa embono ngoba usekhadile kodwa yena ebebuye efuna uzokhombisa. Ungakhombisa bengakwala buyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungagcina sinjani usumwinile. Ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela kanjani kusaza futhi ufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU PF endaweni yalo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikansili yakobulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uzulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likabulawayo. Lingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis, sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dase-Epping Forest nase-Rochester. Ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakulemabhebhe Phumula, Mpophomandube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sigcotshiwe, sabe sesithi ke abantu bakithi wena sonke kwedorobho lakobulawayo, meya wedorobho lakobulawayo, director engineering, chairperson we-finance, chairperson we-future water, the chairperson we-engineering, sicela like lihambe lindikula liyebona uminister of finance, liyebona uminister of water, lebona uminister of local government, sicela bedeclare ukuthi idorobho lakobulawayo it's a water crisis city, ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwanise-ke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobho lakobulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga-ke iripoti yakhe yayisiyale eka-injiniya wethu isiyale, kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo ngeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi siku-120 water shedding. Ake niyekhulumisakanda mathi nase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident Mnangagwa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali yokulungisisa udaba lwamanzi, it is like declaring a second book round edorobheni lakobulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwaphi amadamu asechile, njalo iwapi asebenzayo
ngathi mbuthi sokurongo akusama kuhle edolobheni lethu nakobulawayo ngoba in short kathesi ngamafutshane nje ngizathanda ukuthi-ke nginikezeke isigodo sikamthwakazi-ke isekas yamadamage singakhangela insiza meyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46%. Sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba umhla ka-26 February siyidikomishine. Singakhangela inyakuni ku-34.158 singadikomishina ngo-January 2026. Sikhangele ilowa nquma iku-21.93 engadikomishina ngo-March 2024. Ngeze sikhangeleke umzingwane esisegamdikomishina ngo-November 2023. Sikhangele i-apha nquma ekade ku-21.97% izada lokuthi idikomishineke ngo-June 2024. Ikhangele emthabezi iku-72.95% engadikomishina-ke ngo-year 2027. Why sisenza-ke kuthi-ke kanje sowukhangela ukuthi amanye ama-dam and pushers ukuyafika-ke kubo-2026-2027. Bingakhangela-ke kulet esithi ngi-water rule ku-water act ethi rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu lingakela ukuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027. Yikho ke size sejele enjengaleyo. Kodwa-ke isimo sibi eziphale nje zamanzi sithi-ke Bulawayo njengakathesi siyakhuluma izulu liyana sithi imithandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi uNkulunkulu uzabe esikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakulayotshela amanzi. Kodwa-ke ithe sizabe zisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza landle ukudingake abanye ama-partners ukuthi-ke befake ikwansi ukuthi befake-ke izikoti ukuthi izakhamizi zinetheke nokuthi-ke la amadibesi awathuma kahle ngale government bengabuya-ke bedabaphetheke ukuthi sinethane edabeni lamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa lontungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umaneja wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. Istudio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze lo kuthiwa nguChipo Mchekwa. So kuyinto edanisa esini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili ube umfana osakhulayo.
Khangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu nxa sikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi sabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye izinabuzane so ukusithiya kwakhe uzasithiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundawo ezesiculo lapha eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu oyahlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nabo bahloniphe abantu abakhulazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe le nguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile sikile ukuthi naye yenza ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera olwela malungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.